into ebuya kancane kancane kodwa vele singafika esibangeni sokuthi iyenzisizosithathwa yikho bona-ke yonaiangokwakho uhulumente sekufakelwe wanquma ukubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama-taxis zento ezinjalo nje lapho anto ucasula kuthi hhayi besine-contractual obligation lo muntu wakuphathela imishina eyokwenza ama-i-passport lawo yikho bebelokhu besamekwa phana kodwa kusalungisiswa bona ukuthi hayi kuphume khona phana abantu bebuyele ukuthinona nxa befika bengabhadala ngayo leyo izigi kumbe amadola lawo ngoba anto abelokunye futhi kuthina siyakwazi ukuthina abantu abaningi ezindlini lapha sithole wona ama-US dollar and nxa sithole wona lawo ama-US dollar kusalungisa izinto eziningi kumele kube lama-berity change lento zonke esifana nazo nalezo nxa ufuna i-passport sebenzisa lelani US dollar ziyifake emqameleni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hhayi iyedola labe ngasafunakali ngitsho
nube ngiyakubona sekuyashiseka
usuku bakuchuma lilodube khonapho uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo kanti uhulumende oplani izinto proactive ubeza kubona ukuthi engakayifaki iziki athi khona ama-passport siwabhadala ngama-US dollar sikusile izikwelede zikabani lobani ngohulumende ohlelekileyo lo akukhangele ukuthi osilesikwelede sechina esinje okumele sisibhadale so abantu bakithi bahlupheka so asiqale nini ngale ifezi senza izinto ngalindlela ngalindlela kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebone ukuthi isiziba siyatshona lese ngithi sosesigalula sekamisa umlomo usefuna ukuyaphuma yikho anyona tesi ichuma selireacta ezintweni sokuthi litshengisa ukuthi no lifike laginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo hlala lini phansi lingohulumeni njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani ichuma amadoda labomama aliziboni yini into zenzo zingakenzakani ngoba kumele libe le nto kuthiwa libe fasa ide likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje time sikhiphe i-US dollar sifake izikhuza lokusenzakalayo manje lilalingena ngathi lilizimpumputhe lisiyangisa kakangaka likwenzelani
khonaoo
yikho phela ngusoyo ncube asitho ukuthi kungena kuyimpumputhe into ezibonakele zona zona yikho uhulumende sekona hhayi asuke sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-one sizahamba siloku sisebenza i-multi-currency system ebekwenza khonoku ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hhayi kunento ezinjengazona lezo kumele ziqale zinjani zenzakale yikho sekona hhayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizakuthi hhayi akuphume konke amanye amakhalazi la kusebenze yona izigi ngokwayodwa so yizinto ezicatshangelwe zona ziyana zihlale zihlalele phansi zakhangela ukuthi hhayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so khonokutho yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikho ubona silokhu sine multi-currency system evumela ukuthi yona nxa uleke ezidola buya layo nxa ule ziki buya layo kodwa kuma-passport abana yikade bethena hhayi okwakade sisathathani iyedola kuphela kodwa lakho kuma-passport ngexesha esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi bona sizakuthi hhayi olweziki ngabhadale ngeziki olwezidola ngabhadale ngani ngeyezidola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicukula ngokuphela everyday yikho phela amathuba athi khona wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo sokumele ubekiswe noma ubonti hhayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ncube
ngithi ngokulisepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kuthengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule shefu nxa ngingambuza uchuma ivalu yezinto elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa lele uhulumende wenu lo ufana ustepfather ohamba fika athathe umama ekwazi ukuthi labantu abakabangupele nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo likhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamazigi abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kulama-contract elawenzayo kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalihlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizizayo alonke uhulumende womkwezani nalolo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayifiki ukuthi betawona iziki kayisebenzi kube ngalavali ivali yayo inokukhona phana lapho eyangena ngayo khona u 13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekhwe igolide igolide siyakwazi ukubona world over isifemu eli moment lapho-ke yikubona ingasoze iluze ivalue emtheatre so abantu abadawutayo ukuthi iziki ininjani akubuye ubone ivini ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena udlayo uyathenga sokuthi izinto ezithexaxa sibili ngenxa yokuthi kona ilokhu isitololakhe ilevalue ngabe isixhuma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi ababefuna ukuthi bebekhweza befaka amarete angayisiwo ukuthi kona sithi hhayi singayenza into enjalo ukubulalana sodwa ngoba into ezi kaningi-ningi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle